VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 Ntulikazi 2019 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokuchitshwa komlilo kagetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abalekele sokuzakusa emadabuka kuso. Akulagesi sengileziki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni weVitality Netball World Cup.
Ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena kuWorld Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba iyeqakathekileyo yesiza abantu.
Lingakuthwa luhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokuchitshwa komlilo kagetsi emadolobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizimisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi-ke uZulu uthi izitshebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa-ke ingcweti kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Terminus Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto yokuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike usuku abalekele sokuzakusa emadabuka kuso. Akulagesi sengileziki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu igesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho last 2 weeks. Ngathi about a week ago ngibele 2 days not even ku-charger yena ifoni. Akula nto eyenzakalayo, ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Senkingele ifoni. Singathi-ke seliphile ngani lisekhaya phela?
Hayi, ekhaya kungcono phela. Angiyabona ukuthi ekhaya siyalikilakha ukuthi sibasimlilo kwenzakale lokhu nalokhu kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le stage yokuthi bayasebenzela ezindlini iphitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lowo, ngu-stage 5 uzafika ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobe izitofu pho akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabona umuntu ekutshela amanga phandle kokuthi mayinamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele i-fuel. I-fuel iyadura. So abantu abanye sebengani ba yenza konoko kwamasola abangani balezimali zabo. Kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenzi imisteki yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini. Uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzaswela even esingutingi ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka angazi ukuthi futhi ukuthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakhamuzi seGweru sixoxela esemkhoba 5. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yikefika la.
Acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi. Kodwa hayi okwanamuhla hayi ngani kungconywana.
Singathi-ke kutshoni khonokunxa amagesi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba kusela bhizinisi uzaqhatha abantu bangayifike ukusebenza ilanga lonke bachayise kungela magesi but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprojectini loni lize ngokwalo liyafa nxa kwefike ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshelakala
ezindlini-ke amafriji yena omenjani
kusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalelwe sibili ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane
singathi-ke nxa usugangela izithebo khonapho-ke pol kugcina lisenzani selisenza imhwapha sokungani usekhaya yini
sekuthile ekhaya sibili ngoba sesidla imhwapha nxa uthe wenelisa ukuthi uthenge manje kathe esanti sikhuluma ngapha sisemqandeni so ngaze ufake lowo mhwapha ukuziwome kuza kuthathela isikhathi eside ucina usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labo khabili
pho kuyaphileka nxa kunjalo
kuphileki sibili kuthwalise abantu nzima hayi sithwele nzima uzovakashela ngapha la ukuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatholi
singathi kulo buzima sibili
siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisakwazi okuyikho
pho lingaphuma njani esimeni lesi
ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababusayo labo badonseleke emuva le khatshana
Lo ngumnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ubusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMuyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usedulela lolo daba.
Zimbabwe! Thatha saphu thatha! Thatha!
Thatha saphu thatha!
Thatha!
Long live the spirit of Joshua Nkomo, long live!
Long live!
The spirit of Tumisa
Tabengwa Longli. Lezi ngezihlabu bezikhunswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Umsekelo obona ngokoqo kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla leZANU-PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo. IZimbabwe mayingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingene kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuke esontala ekezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangaza ngobunengi bajoyine izaphu ikakhulu nxusa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la eSouth Africa nabomama abahlala la eSouth Africa asiphakameni. Yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esithi yiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPhithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelankani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula.
Ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcininxebo umnumzana Maki Mbayiwa nomnumzana Future Msebele obona ngobudlelwano baleli bandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapo.
Bengana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
hayi ngiyabonga Dube
yes ngathi kunjani khona ngapho ke
ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini
yes yakuzwa kakhulu yes ke sixoxeke ngemithi yesintu kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku
ye bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthi yekelani imithi yesintu kodwa-ke yiyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo kulungisa church ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi kodwa ke ngibonayo ukuthi umuthi wesintu uyancedisa kakhulu
yes ngathi ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi
ngowezisu umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo umuthi onesitho engqondo nje okuphambana ye lo muthi okuthi owembeleko imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo
asikhulume-ke ngakhonokho womuthi wembeleko uyatholakala omningi kakhulu yini
ukhona emuntwini ovele ewaze siyonto ehluphayo ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa bobabili umama lobaba bazile ungahlangani bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hhayi umama usebambile engakayi emazibukweni kuyathiwa ukuthi hhayi selingaqangilisa ukuhlangana sokusele amalanga alithumi ukuthi umama azibone emazibukweni nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo ilokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki
kuzobuya-ke imithi yengqondo kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wona ngokubona kwakho
okunye kwaye kuyukuphambanisana okunye kusidalwa ngamadlozi akubo yikho kubusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwaye loleli lamakhala okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwaye lamakhala okwezinsuku oyabuwaphebo lona zona manje lokho kwekalandela imithi yakho imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo lawakho ahlangane
hhayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye ungathi-ke nxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu
bengayideli imvelo yabo abantu kabahlanganise imithi yesintu lesilungu ukuze baphile kahle owesilungu uzalalisa owesintu ufike ukhucule njalo ngokuthandazela kuphela qha hhayi inkani sibili umuntu usizwa ngumuthi umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni ukuthandaza sokungabe uyaleda lakho kuncedisa kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi
ye siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungathini lokusasa
hayi ngiyabonga Dube
siyabonga kakhulu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
siyokwagcina amasiko
wawoelamanyama
okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hobe
Zwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule mthwakazo muhle besilonkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila unjani mnumzana hobe
ngiphilile mnumzana use-Indiana kwelemelika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singaka akathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu nje bengifisa ukuthi sithinta udaba mayelana lo msebenzi owenzayo awusitshele okunenge
umsebenzi wami engiwenzayo tax consulting ngingathi ngiyingcithi kwiindaba zemithelo ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo njalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo njalo ngiyabhala amabhuku
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo
ungalibona loluhlelo oluhle kakhulu ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlulekileyo kweyakho njalo abakwi-environment e-channel yakho
asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwelemelika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho kukhona okungathi usuhlangene lakho na
kunengi kakhulu ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kule menza abantu balapha bayabamba isikhathi ungakhangela ekhaya ibhani ukuthi nehari so kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli indaba yokuthi abantu ababambi isikhathi as part of our program siya vakatshela amanye amakhampani alapha emelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo le khampani ekuthiwa i-Better World Books ethengisa amabhuku especially la esingadinga i-second hand ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Africa
waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha bengihleka ngimchasela ngathi udaba lo African time alusebenzi lapha kwele Melika.
Hayi, ngikuthulisa lo.
Ah right, gaguzo mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Uthini sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona? Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okuyazele ngiyabe ngakwazi ukuthi kuyini ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo ungakhangela lapha emelika nxa ukhuluma ama-american kabhodabhodi uhle ayitshayi khona ntasibile katshona ebhodabhoda edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi zeleni ufunani so uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo so uyabona ukuthi kuthiyene ngendlela thina esi-approacha khona ama-issues so uyakhangela futhi lapha emelika abantu they are private yabona they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama-special questions zofuthi ngale ne-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza
sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule yeZimbabwe
ngathi kumule yeZimbabwe not yet lost ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina amaZimbabwe but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintshela izinto yithi thina amaZimbabwe esimele sizithinte so into eqakathileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiye eceleni siyakhe ilizwe lethu
hhayi sikuzwile mnumzana Sabelo nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
sibongile
isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 iyona username yami lingakhohlwi phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.
So siyabonga kakhulu ke Mike Hobe soku isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla igama ngontungameli inkomo usiphathelene lamhlanje mfundisi
namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMarko isahluko sesihla indima yesithoba munye lapha olamazi athi wona uJesu wayesembuza wathi igama lakho ungubani yena waphendula wathi igama lami ngiligiyona ngubana sibaningi Nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phosa nsuku zonke xa sifika endaweni ezishiyeneyo kuthi kathi vele thina singobani. Le ndoda endaweni ithi ikhulume ibizo layo lonke elikayise lo nina eyayisaziwa ngalo ithi inguligiyona ngubana baningi. Indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa, amabizo abomndeni, amabizo abo osendo, sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha. Indoda lithi igama lami nguligiyona wasibaningi. Kanti wena lakho igama ungubani? Nxa abantu bekubuza bathi ungubani wena uphendula usithini? Okwenza ubana le ndoda izibize likaligiyona ngubana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo. Bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo. Ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana loligiyona ngoba naphakathi kwabo kuphila imimoya eminingi. Abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafise ukuba ngafanani laye. Labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashiya abantu abalungileyo. Sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqile oligiyona phakathi kwabo. Bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa wazakala ukubana umuntu onjani ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi nguligiyona ngobana baningi phakathi kwayo. Wena ke phakathi kwakho unjani? Kulani enhlizweni yakho? Imicabango yakho lokukhulumayo lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukuyikho khona endaweni ezijiyeneyo na? Ingabe uthi ungafika kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo, uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo? Baningi abantu abanjalo abale umoya eminingi abatshintshayo njengonwabo nxa esechurch uba umuntu olungileyo, angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into. Abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani lalokho. Abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda. Abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono. Yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda. UJesu esebona ukubana le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlala lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula magedane, uJesu ugcine sithi phuma moya omubi kulowo muntu. Ilapho esizwe khona ukuthi umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle. Cela uJesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho ube msulwa, ube ligama elilodwa waziwe ngalo, ungazwabala amagama amaningi. Hlala eqinisweni lakho abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso. Ungabi mbaxambili, qedakala ebantwini bangakufanisi bakwazi ukuthi umbani. Nxa ubuzwa igama khuluma igama elilodwa.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo olungileyo ingxele, sicela ba umusa wakho usizwele usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu sihlale sile gama elamukelekayo phakathi komphakathi laphambi kobuso bakho. UJesu yakhuleka. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kulike ntungameli Nkomo. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe lomdlalo wokuqaga ibhola elamaGems liphuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe 2019 Vitality Netball World Cup. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe lamaJams belikhalelwe unqoba eUganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu ke i-first half. Lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa akhanya ke esekhathele nge-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana eUganda labuye lenqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaJams kodwa sebedume kwamagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlalela iqembu lamaJams.
Ngidlala uGolatsaki babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta olalong. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba la libona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelela ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi yokuma trials ufike uyenze into ezinhle. Abantwana ebanjandile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanamba ama-emails so angazi because bazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu uyaphambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Yabonani umdlalo we-netball lapho siyakhona sibuyela khona sebeuphakamisile. In fact girl child sembona ukuthi kumele beqakathekise abafazi. Ya mbona ingandathi kumele sibe le sponsorship njengabafana.
Uthini ke kubalaleli abalaleli eZimbabwe bathi amantombazana
njengalitshelayo yona guys yokuqala culture engiyalithanda lonke ngiyabonga nge-support njengalitshelayo yona yalanto ke zamani okuncane ngancane kancane libuye ku-sport uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho kusasiyavuka injani.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo ngukhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope ukuthi next time bebuya or wherever the World Cup zizoyidlala. I think this is a learning curve, bazokwenza better than this and silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaJams.
Sibesibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basichazile indlela kade bedlala ngayo. Sibusisekile sibili. Sifisela inhlanhla, they must keep the fire burning.
Iqembu lamaJams lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzele izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunjenje iqembu le-Australia leNew Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Kukhangelelwa ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba eNew Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele Studio 7 ngise-Liverpool MNS Arena igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esukwamukela khona manje ukuthi iqembu leNew Zealand linqobe eleAustralia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe namhla eLiverpool kweBrithani. Iqembu leAustralia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili 12 years. Senjalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1 Islanders 1, Tel 1-0 Mushwani Stars 2, Dynamos 1 Caps United 1. Ngakutuka nothi sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela lamhlanje. Abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Jams linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngo Gibbs Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.